VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Elamelika selethe seyizijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. EleZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare vesithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Iningi lithi i-budget le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalele ephalamende awebandla lezanu PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-18.62 zimdollars, njalo lokhe singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho-ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku-9 cents per kilowatt isiya ku-27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo ama-mine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, which is about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents per kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isizakhwezwa isuka $9.86 kilowatt elilodwa okulingana lesent elilodwa leMelika isiya ku 27 cents per kilowatt okulingana lamasent amathathu eMelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owe pay as you earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750, ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akula ngqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo nxa sikhangela kodwa kubhajethi yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo-ke akuzwakali kakuhle ukuthi iseplus leyo ingaphi, isebenzani.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana loNdiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo, ukube kulokhu kutshintshwa kuthiwe khona abantu abathelayo sisusiwe ku-350,000 yasiwa ku-750,000. kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla leMDC ale ukungena kulomhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Ekhumbula abanye bentu ababulawa mhla ka 1 August bebulawa nguhulumende yezano ngokubadubula. So besihlangene njengantwana beMDC nabantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa kuthi sibe sepharlamente lapho sibone khona uEmmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi njengebandla leMDC uEmmerson Mnangagwa kazanga wini kukhetho, wantshontsha ukhetho lwabantwana baseZimbabwe. So thina kasimkhangeli njalo simthathi njengopresidenti welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Elemelika selethese izijeziso oyengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe. Phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese uMkasanyatwe utshilo machawona izijeziso ezifanayo. USanyatwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akulasotsha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo, elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano we-European Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lo okunje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele. Okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathe uselesikhathi kusukela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu namhlanje sekuze kuqwaliswa ukuba ngumnyaka i-1 year since kwaba le ndlakela le eyokudutshulwa kwabantu. Kodwa kazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo. And okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokunikezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga ezanuPF izijeziso kodwa akulabubelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abathi isilungu ama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje ngokuhlabela nje emini lobusuku ukuthi kakukhitshwe ama-sanctions kakukhitshwe ama-sanctions kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanctions. Okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijeziso.
Ukhulumende weZimbabwe yena uyazihlupa yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane. Ukhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa ngumnankagwa kalani nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxelaye eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa yikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika u-Albert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti yedalele ephalamende ebona ngezomvikela okhunjelwe Jawondawol ekwana ngomvulo, amahovetsi bebesidla amalahle besekheza uhulumende umlando ungabananzi. Bathi bafuna isiphatho silabane babo abazamazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele abaphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapho ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngohulumende ayiseneli, kungakho kuyadingeka ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belingane dollar America nje itshintsha wasesokubuya Intermarket Bank etshintsha imali kusetshenziswa imali yemarket. Kathesi idollar America liyi-8 RTGS to $1, thina siloko siku $240 ngemali. Kathi ungani kwatshintshanga kwamultiplayo u-240 ngo-9 kuthi sithole imali ebonakala apha ehambelana nalo mumbu usukhona.
Umnumzana Redo Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Ministry of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments, lokuthi nxa sifuna ukuthi siye-treatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi ama-ovets anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
Ngemva kohlupho oluvele lukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba lobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni, kodwa ngikholwa yenalo imali eholwa ngama-veterans kufanele mphile layo ngayo le muli yami kungelayinye into engayenza. Kudalwe ikuvela kwabo empini.
Unkosikazi Luckstar Gumbi uthi njengabesifazane abalwa impi enkululeko bancindezele emapulazini ngoba behlezi bekhithwa.
Sasilama A1 ukuthi nxa ukuthi yithi esasisemasimini angkhona, but namhlanje ama-A1 angkhona asiselawo. Mina ngibele 5 ama-offer letters as it is now, I don't have even plans. Thina yithi abanikazi bangkhona esahlupheka kakhulu sihleze egangeni, abantu bathi siwatshile behlupheka ukuthi sithole lawo maplazi.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla yezaphu ibisele kubanikazi.
amahhovisi ayevele ehlakaniphile kwazi ukuthi ilendi vele yikade ilwelwa njalo yikade siyifuna. Sicela ukuthi ngayibuyiselwe abantu laba baphila ngcono abanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, amahhovisi bathi bafuna ukuthi imali yokubhadalela abantu ababo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalele ephalamende.
Liqinise lelo awusuzo khathi esinxa sikhangela ungani sitshiyeni ibijana but ungakhangela ukuthi sesingamakhomrisi emakambeni sonke sasifanana khathi esikungani sikuyatshiyana sifuna ukuthi sibuyele emuva sizingabantu lalibanibani. Singela ebandlulo, singela ukuthi lo uyashela, lo uyathola.
Abalwa impi enkululeko laba bathi bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lomongameli welizwe kanye ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela utaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha. Libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphose bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebezibalahlekelwa lithemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokube phakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina bengisithi mina akula kwehluleka lapha ngoba uhulumende lo khona ngohulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. Ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri achika abuya ngesikhathi kaMgabe, amabhondi abuya ngesikhathi kaMgabe, yonke into embi yabuya ngesikhathi kaMgabe ekugcineni kombuso kaMgabe.
Baba Molokela nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ilabantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Kuyamangalisa mangisizwa ibandla leZANU-PF namhla selimphika uMgabe. Ngoba uMgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engumongameli ngenxa yeZANU-PF yona leyo. iminyaka yonke le abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kaMgabe besithi kumele asuke esihlalweni. Yiyo yona le iZANU-PF ekade imdikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamazi umuntu wakhe. Uma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obali ukuthi iZANU-PF loMgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhu esina ama-election ikakhulu ngo-2008 uPresident Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintsha. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela. Kumele ibalwe kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzake leZimbabwe since 1980 yenziwe iZANU-PF ikhokhelwa ngomgabe lo iDU bekhona isikhathi sonke lesi. So iMDC ithi yona iD and ZANU-PF must go. Sebehlulekile akulasikhathi sokubekezela. They must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu baba Gawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lise mbusweni ngemva kokhetho.
Okumnanga kwento esezenzile ziyakhanya. One, use okokuqala ikulungisa indaba ye-transport esibishupha kakhulu both ku-urban naku-rural. Yiko sokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe kodwa lanxa imota zingakayeneli iza kwenela i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuyo bonke abahlali emadolobheni lebakhaya. Okwesibili, sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo. Ama-sanctions alalutho but i-corruption yena. I-corruption futhi leyi ayikho kuZANU-PF kuphela. Ungakhangela la ma-councillor, ama-councils akhokhelwa yi-MDC abonile nge-corruption. Amasela akhona kuZANU-PF akhona naku-MDC maningi kulapha emaphathini nala amabili nala engikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kuya phambili. And ngokunjalo, i-corruption besiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokhona uhulumende kaMnangagwa uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGawule ukuthi i-election e-disputwa yi-MDC asoye council kumbe ka-MP. Yi-election kabani? Ka-president. Yiyo sagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So ama-results ayenziwa izekhilana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe. Yikho thina sikwazi ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka-1 August abantu abafayo eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamuhlanti naye yakufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December. Uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamuhlanti. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba bafa ngo-August baze bavala le internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January. Balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu elodlame ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZANU-PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho ngamasotsha isekhu government le. Kungela amasotsha abakudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba Gawule,
ulindele ubone uNkulunkulu kasigcine siphila ukubona ukuthi abantu amasela akhona ku-MDC kulezi gangi ku-MDC kulezi gangi kuZANU-PF akulanihlanganiso nalezi gangi abantu bonke abangcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo. Kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpizo ezanu-PF, impizo ezanu-PF ezivela ngayo.
Akuyigqibe Molokela,
mina ngithi bantu beZimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala. Sokwehlule ZANU-PF sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye kusinakudedelana. Sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguye uhulumende omutsha uPresident Jamisa ancedise iZimbabwe siye phambili. So hayi njengoba sokuyi-one year ama-elections atshontshwa kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo. Ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza la maZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela. Siyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Daniel Molokela, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule. Abasakhulayo abasuke eZimbabwe lakwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolu lamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khona pha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Baphindela ekhaya kusasa. Silomunye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Maspanda.
Ngiyabonga.
Yebo, lunjani lolu hlelo? Kuyini okumqoka okufundile?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi ngizibonile ezingekho ekhaya. Ebengifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe lenye strength finder test esiyenzileyo. Ukuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezinye izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sijalo ukubamba bamba yonke into. But mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khona okukwanisayo. And then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration. Lokuthi nxa ungumthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu. And then kuteam yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqhakathekileyo. Ben Carson, siyamazo yi-surgeon, sahlangana laye. Sahlangana lo William Kwamkhamba, owayenzelwa imovie yakhe The Boy Who Harnessed the Wind. Hey, bekukuhle. Ukuphoma kuba ku-presence yona leyo bekhuluma. Kusitshintshile kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Science of Hope Trust ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general.
Okay, so ku university esiyabe sikiyo bayasilungisela ama trips esihamba kiyo. So mina ba ngahamba ezikolo ezinjenge Delaware School of the Deaf. So lapho ba abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary ukurecord i-documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngwa jengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekile.
Ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye la share ama notes la nikana ama phone number okokuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyela emakhaya nje.
Ye kakhulu. Umuntu enisebenza la ku-documentary ngu-Debra ngwe-Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i-exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e-Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni ele-networking. Njalo lasezikolo lapho esasikhona saphiwa ama-mentors ethu thina e-Delaware sasile 2. Ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes, ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Maspanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi lami mbongile.
Aha, Samantha Spanda ngomunye waba kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ube khona pa emsakazweni we-Studio 7. Ukuziphetha ke ebezihamba phambili, ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ePhalamende namuhla. Kwanele Mthwakazi kayehlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.